Ikonsathi le yenzelwe eLarch City Hall njalo ingene ezinkulungwane zabantu asebebhalisile ukuvota. Ababhalisayo laba yibo bodwa abakade bevunyelwa ukungena besebenzisa iphetshana eliphiwa umuntu engabhalisa kumbe i-receipt ngesiNgisi. Bekulendawo njalo yokubhalisa eCity Hall lapho umuntu obethi engabhalisa esuke evunyelwe ukungena egigini leli. Usikomitshi wezek umnumzana Qhubani Moyo uncome inhlanganiso ye-Women Institute for Leadership Development ngokuqhuba lolu hlelo.
Inhle kakhulu ngoba siyabona abantu beze ngobonengi babo kusetshenziswa i-creativity ye-Women in Leadership Development. Siyabonga uSamu Khumalo le-team yakhe initiative enhle kangaka.
Ilunga ledale lephalamende lakobulawayo elingene likhonsathi unkosazana Nomvula Mguni uthi uyajabula kakhulu ngenani labasakhulayo asebebhalisile, wakhuthaza ukuthi abangakabhalisi benze njalo.
Nxa ngiyakhangela especially namuhla ontanga baningi kakhulu and ngiyababona ukuthi bayakholisa futhi benze kuhle ukuthi phandle laphana kulama proof of residence.
Umqondisi we-Women Institute for Leadership Development unkosazana Samkeliso Khumalo uthi uhlelo lolu bazaluqhuba njalo emathebheleleni South lemathebheleleni North bekhuthaza abangakabhalisi ukuthi bebhalise. Abaculi abaphatheke ekonsathini le bagoqela unceku, i-Gospel Unplugged, i-Women of Valor kanye lomhlabeleli wase-South Africa olodumo uLebo Sehobela. Ngimele i-Studio 7 yokobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.